Ngokubona kwami angiboni ukuthi kulo mahluko ukuthi abantu bakhitshelwe ukuthi kulinywe utshani kumbe kuyenzwe irrigation. Okusobalayo ukuthi uhulumende through statutory instrument 50 wenze uMinister of Local Government akasafuni izakhamizi etshulongo zihlale khona pha ngoba igovernment lama-interest efuna ukuwayenza. It's unfortunate ukuthi ngesekelo sombuso omutsha umhlaba wonke weZimbabwe kuthiwa i-state land. So at any particular time uhulumende omongameli ngabalezi zathu eziqakathekileyo ngoba abantu abeziqakathekile abantu basuse lapho abahleli khona ngaphandle kwabantu abangabe benama-title deeds to umhlaba abahlala kiwo. Ngesikhiwa singathi umhlaba wemakhaya awula tenure, awula permanence. I-presidency siyibonile lapha sithethela khona amakhiwa umhlaba ngohulumende bakhitshwa. I-land act leminye imithetho yayiprotekta ama-property rights ngesikhiwa yangahlonitshwa yatshintshwa ukuthi isuthe izifiso ze-politics.
Udaba lolu lungafika emithethwandaba yaphezulu yini icine ivimba uhulumende ukuxotsha abantu laba njengomthethwandaba kamantshi ovimbe uhulumende okwesikhatshana ngeviki edluleyo?
Abantu bonke laba abahleziwe etshulongo bazakhitshwa ngoba ungabona even statutory instrument eyenziwe nguminister ithe umuntu ongasala ngumuntu olama-rights ama-minerals. So abantu abaprotected for now ngabahlaliswe kuleyana indawo nge-Mines and Minerals Act ngoba ukugejwa kwegolide lamanye amatshe kuqakathekile ukudlula okulima or i-agriculture. Yikungabala I think i-paragraph 3 iyakhuluma ukuthi wonke umuntu ohleli khonaphana in terms of i-communal lands act ngaphandle komuntu ohleli nge-Minerals Act kufanele suke. Okusobala ukuthi bonke labana amalungelo abo aqakathekanga. Then okwesibili umthethwandaba ubavumile okwakhathesi ngoba behambe ecourt besiyacela into ethiwa i-spoliation interdict okutsho ukuthi inkundla ithi uhulumende iloba seyishile inothisi ukuthi abantu bephume kufanele alandele umthetho lezinqumo zomthetho zokukhipha umuntu ukwenzela ukuthi i-law and order kusosayati elizweni ihloniphe. So ngokomthetho kule the two requirements e-spoliation ukuthi umuntu bele possession bebehleli khonaphana and bakhitshwe ngokungekho emthethweni.